endaweni zethu lamhlanje lilokhu isidube. Umnumzana uBert Mpofu, umphathintambo kahulumende obona ngendaba zekhaya uthi amapolisa azabopha abantu abenza udlakela ngesikhathi sokhetho. Umqondisi wenhlanganiso ye-United Nations Development Programme ukhangelelwe ukuthi uzakwenza umhlangano lamhla lomnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. Sokulomtshina obizwa ngokuthi yi-automated teller machine wokuthenga amaphilisi alabo abalezifo ezitshiyeneyo. Abathenga bethengisa impahla egodini koBulawayo balobelana izivumelwano lekhansili yakoBulawayo esokuthi bazabuyela kuleyo ndawo sokwakhiwe amavinkili amakhulu. Kulakudo kulamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano omkhulu wabo eNew York. Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 wapa 7 ntambama kumakakazi athi 909 AM 4930-15580 labu 6080 kilohertz shortwave. Lingakhuthwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.